Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 27 kuzibandlela 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa walelwa ukungena emzini kamuyi u Oliver Mtukudzi obebekwa lamhlanje.
Ubaba uMtukudzi bengumuntu okade ethanda abantu. Ngiyakwazi ukuthi lapha khona uzobuhlungu mayebona ukuhlukunyezwa kwenza inkokheli yethu ubaba uNelson Chamisa labaphathi bebandla le MDC, ngoba iZANU-PF izama amandla yonke ukuthini ikwenze kube into yeZANU.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usezaqala njalo ngeviki ezayo imihlangano yakhe yokubonga uZulu ngokumvotela.
Kungasikho into nje, kodwa kuqakathekile ukuthi umongameli laye zwakale ekhuluma.
Kodwa abaphikisa umbuso kaMnangagwa bathi lokhu yikuchitha imali lesikhathi.
Abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo, hhayi kona bekubutheleli, betshelwa izinto ezingasebenziyo.
Sizezwa ukwenzakale lamhlanje emhlanganweni weqembu le-Highlanders owe annual general meeting. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa walisiwe njalo ngamasotsha ukungena emzini kamuyi u Oliver Mtukudzi umhlabeleli obengcwatshwa lamhlanje emzini wakhe kwamadziwa duzane ledolobho leBuhera esigabeni seMashonaland Central. UChamisa uze wangena ngemva kokuba abalandeli bakhe befuqe baze bawisa amasango. Okuningi asikuzweni kuntathwele izindaba yethu uGibson Bebe obekhona le kwamadziwa.
Iziphathamandla zikahulumende ezebutho kanye lezamapholisa abamabandla aphikisayo kwezombusazwe abaculi kanye labanye abatshiyeneyo baze ngobuningi bezovalelisa uMtukudzi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Obemelele umongameli welizwe umphathi ntambo ogatsha lwebutho lokuvikela ilizwe unkosikazi Hopa Mchinguri wethule umbiko kamongameli ekhokela ezinye iziphathamandla zikahulumende ezinjengomphathi ntambo wezokulima lomumo womkhathi uPerence Shiri, iICT uKazembe Kazembe, kuthi umphathi ntambo wembiko lokusakaza uMonica Mtswangwa lomkakhe uChristopher Mtswangwa, umeya weHarare uHebert Komba kanye lamalunga edale lePhalamende atshiyeneyo.
As we are gathered here to lay to rest, mourn and celebrate the life of a legendary gallant son of Zimbabwe.
Sibuthene lapha ukuthi sizobeka lokuthakazelela indodana yeZimbabwe eyaveza ubungcitshi bayo kwezomculo uDr. Oliver Mtukudzi.
Kube isiphithiphithi umkhokeleli webandla liphikisayo leMDC uNelson Chamisa efika emzini okube kukhalelwa khona umuyi ngemva kokuba eke waliswa ukungena njalo wamaphandle kwemizuzu engafika amathumi amabili wasezangena. Ngemva kokungena kwakhe uChamisa walelwe ukuthi ayehlala endaweni ebeyihlezi abahloniphekayo, kodwa usuke wayazimela exukwini lezakhamizi. Izolo uChamisa walelwe njalo ukungena enkundleni eNational Sports Stadium lapho akade kulesikhumbuzo sikaMtukudzi. Ilunga lebandla leli elilunga ledale parliamente emele iwange central umnumzana Fortune Molokeli usole okwenziwe ngamasosha esithi kulusizi ukuthi ibandla leZANPF lifuna ukuthatha imva yeqhawe umdukudzi kube ngumkhosi webandla labo.
Ubaba umdukudzi bengumuntu kade thanda abantu, ngiyakwazi ukuthi lapha khona uzobuhlungu mayebona ukuhlukunyezwa kwenza inkokheli yethu ubaba Nelson Chamisa labaphathi bebandla leMDC, ngoba iZANPF izama amandla yonke ukuthini ikwenze kube into yezano.
Umolokeli uqhubeke esithi kulusiza ukuthi imbali etshiwe ngumuyi eyokumanyanisa uZulu yephulwa emfeni yakhe amathambo akhe engakaboli. Uthe umdukudzi wayeliqhawe elalela amalungelo oluntu ngomculo kweminyaka eminingi okubangela ukuthi ibizo lakhe laziwe phose umhlaba wonke jikelele.
Sikhule silalela izingoma zakhe sisuka kuma grade 1 sasaba abantu abadala, umuntu osebenze kakuhle, so sithela ukuthi sizomphelekezela simnikeze inhlonipho efanele yena.
Abaphatheke kwezokucula bathi balahlekelwe inkanyiso kwezokucula bekhomba ukuzithoba kanye lokusebenza gadalala okwenziwa umdukudzi. Omunye wabahlabaleli okhulumele Studio 7 uSani Makhalima uthe umdukudzi kufanele achayelwe ihlombe ngokuba ngowakuqala ukuthi aphiwe leyo nhlonipho enkulu yesizwe kubahlabeleli njalo ube isikhuthazo kubo.
Into eyenziwe lapha vele I think it's ngathi it's long overdue yabo, izinto ezinje so yabo, it's nice to see ukuthi ilizwe litself liyaphambili in regards to respecting ukuhlonipha ama-arts ethu imisebenzi yethu yabo.
Bekubuthene abangani kanye labaningi abasebenza lotuku kuminyaka edlula amathumi amathathu ecula abafana lowakwele South Africa uSteve Dyer, unkosikazi Jace Mungoshi owasebenza lo mdukudzi kumdlalo kamabonakude owaba lodumo esaziwa ngokuthi Neria labanye abanengi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaqala imihlangano yakhe yokubonga uZulu ngokumvotela ngeviki ezayo. UMnangagwa uzakuba eseMurewa Center eMashonaland East ngomgqibelo. Umgcinisihlalo wesigaba lesi uMnumzana Joel Biggie Matiza utshele umsakazi weZBC ukuthi lumhlangano uzakuba lithuba lokutshengisa usekelo lwebandla leZANU-PF lomongameli Mnangagwa. Sixoxele isiphathamandla sebandla leZANU PF uMnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngemva kwalokho okwenzakeleyo elizweni bekuqakathekile ukuthi umongameli athi ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi akwenze khonokho, athi aye ebantwini ayebachazela ukuthi kuyini sibili afise kwenze njalo kuyini okungalungisisa nalo mumo esiphume kuyo. Kuma isikho inye into nje, kodwa kuqakatheka ukuthi umongameli layezwakale ekhuluma ehlangana labantu efinyelele ebantwini ukuthi hhayi bakithi umumo loli ubonu nje njengoba senza imisebenzi le nje, abantu senzile lokhu, sikhwezile lamafutha ngezizathu lezi, senzile lokhu kuyindlela yokuthi umongameli afikise imibiko emqoka ebantwini ngemva kokuthi abantu betshengisele benza. Abanye bazenzile izinto zeze ngokuba bengazi ukuthi mhlawumbe kuyini uhulumende alakho ngakhona akulungisayo. Kodwa-ke ngelinanga abanye abantu bengazwisisa, abanye bengazisola ukuthi laphana kodwa siphambanisile, ngabe sike ngabe sesitholile umbiko onjengalalo mhlawumbe ngabe lokhu akwenzakalanga. Mhlawumbe ngathi mhlawumbe futhi lakho kungaba lithuba elihle ukuthi umongameli ehlangane lezakhamuzi labantu abayibo abamnika umsebenzi. Kuqakathekile khonokho, mbona kulithuba elihle kakhulu leleli.
Kodwa-ke kuyasetshenziswa lapha imali kwimihlangano le, khona imali ingekho elizweni ibe icithwa ngakhona lokho, kulungile yini ngokubona
kwami? Ngokubona kwami asifundeni ukwehlukanisa phakathi kukahulumende nephatha. Ngokunjalo imali esebenzayo lapha ngephatha ishiwo mali kahulumende, yikho sikokuqakathekile kumele sikunakekele khonokho. Uhulumende ngayisebenza, kodwa umongameli-ke ngomsebenzi nalowo kuqakathekile-ke njalo futhi ukuthi abantu bakunizwisise ukuthi izinto lezi ngima zitshiyene, indleko zakhona zitshiyene. Abanye abantu bayabe bekhala bethi hayi kudlaliswa imali kahulumende, kudlaliswa imali komuntu, hayi akula mali kahulumende edlaliswayo la.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF, bexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye abaphikisana lombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi imihlangano le ikuchitha nje imali lesikhathi sikaZulu. Siqoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla oyisiphathamandla njalo sebandla leMDC.
Amaralo kwenzani abantu belamba? Amaralo okwenzani abantu belanto yokwenza abantu bethengisela, bekhonona, belambile, akula msebenzi kakulani. Amaralo ngawokwenzani abantu behlupheka? Sizwile ukuthi sezawaqalisa. Kodwa eqinisweni ngenye into naleyo ezahlala iliqhubu ebantwini. Endaweni ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe into ezihlupha abantu, bona bayagijima bayakwenza amaralo. Amaralo kwenzani ilizwe limi ngamazwane?
Yes, ke sakhuluma labanye abakubandla lezanu PF bathi kuqakathekile ukuba umongameli angene ebantwini kulandela ukutshengisela lokunye okunjalo. Uthini wena ngalokho?
Abantu kabasatshelwa ukuthi kwenzakalani ngoba bazibonile. Uyabutshela izithutha ezathutha ngabe ezingaboniyo ukuthi izinto zinjani. Aso sikhathi sokutshela abantu lesi ukuthi liyalamba ngoba vele bayalambile. Aso sikhathi sokutshela abantu ukuthi into ziyadula ngoba bazibonela le mali yakhona ngabalayo. Eqinisweni ukuthi aso sikhathi sokutshona ubuthelela abantu bezinqumbi lapha lalaphayana. Ubatshela lokhu ofuna ubatshela khona. Abantu into abayifunayo ngabe uyababuthelele batshela ukuthi imisebenzi kuba khona imithi esibhedlela liza kuba khona njengoba izulu lingani kuza kwenzakalani. Akhulume izinto ezibambekayo, athi lokhu okokuthi atshone ebuthelele abantu kungaziwa ukuthi abatshelayo. Hhayi, laba abantu banesikhathi sokudlalisa mani. Xa be abantu belambile ngabazihlalile ngangcono bayedinga nalo mthwankela ingabe yini endawo ukuthi bayekulawo marali ngoba ngabancedi ngalutho ngakulato eyaphuma lapho. Bona labo abezana abantu kulungile abatshele uthi ukuthi abantu bezimbabwe ilizwe lonke leliziphukuphu ezingakwazi ukuthi funa niswela umongameli welizwe ukuthi batshele ukuthi okungayisiko yuvi. Abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo, hhayi wena bebuthelelwe betshelwa izinto ezingasebenziyo.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaMike Hobe esethulela uhlelo lwethu lwezabatsha.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, nginguMike Hobe. Lamhlanje kuhlelo silomnumzana uThami Khumalo, umhlabeleli odumayo ngale kobulawayo kontuthu ziyathunqa. Sixoxa ngempilo kaMuyi uSamanyanga ubaba Oliver Mthukuthi. Khumalo, skiphani budiza, ngiyakwamukela kuhlelo labatsha.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu, ngiyabingelela nje wonke umuntu esheshe afana ngale e-USA njalo njalo la wonke umuntu jikelele eZimbabwe ekhaya.
Khumalo, asixoxeni mnumzana. Ngiyazi ukuthi wena ungomunye wabontanga oke waba ngenhlanhla yokuxoxisana ngomuyi ubaba Oliver Mthukuthi. Kuyini ongasitshela ngale mpilo kaMthukuthi?
Ngicabanga ukuthi bafo kuningi engingakukhuluma ngempilo kwaba uMthukuthi. UMthukuthi yini kulensi eziningi kakhulu azenzileyo. Ngempilo ka-Oliver Mthukuthi ngasho ukuthi impilo kaMthukuthi ibiyisibonelo. Njalo uMthukuthi tried to actually live, uphile impilo ye-art and try to show us the value of art, ukuqakatheka ye-art e-music industry le. Njalo wasesitshengisa futhi ukuthi uyabona, you need to hold on, kumele ubambelele ku-craft uNkulunkulu akunikeze yona. So uba uMthukuthi kini, I remember one time when I was in Harare, ngize ngihambe ngiyembona, ngahlala la phansi. Umthukuthi was a very humble man, wayengumuntu ezehlisayo olothando kakhulu, ikakhulu abantu abasha. Ngiyalela umuntu wasengitshela wathi, yazana ndoda, value the craft that God has given you. When you value that, use it wisely. These are the words that he said to
me. Ngiyakuzwa. Siyezwa njalo ukuthi uMthukuthi usethole isichoqo sokuba yi-national hero. Uyavumelana ngakho lokhu na?
Eyi, bafo, ngangikhangela ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba ngasikhangela mhlawumbe kumbali yethu yalapha ekhaya eZimbabwe noma mhlawumbe e-Africa umuntu esiyikhangeleyo njenge-icon into ukuthi deserves that and I think he deserves maybe a statue ukuthi simenzele mhlawumbe isithombe esizaba khona lapha ekhaya njengabanye abantu like for instance njengomandela we make a big statue for him just to honor him.
Ngiyakuzwa. Right, Tami sesifikile isikhathi sokusigqiba uhlelo. Cela ukuthi uhlabele ngamafishane ingoma oyithandayo kababa uMthukuthi.
Ngibonga bakho kahle kahle ngitalente. Ingoma engithanda kakhulu mhlawumbe kwesinye isikhathi ngiyake ngiyiperforme njalo abantu bayikholise kakhulu bacaba ngoba ngoli. Na.
Oh yes. Tanzania kumalo as usual uyayishaya putami. Thank you putami.
Ngibonge baba.
Hayi Tami, thank you ngokungena kuhlelo kuwe lawe ngizathi langalezo sesilahlekelwe liqhawe langempela.
Langalezo mfowethu.
Hayi mthwakazi omuhle ontanga kwanele kwalamuhla lapha besixoxa lo mnumzana uTami Khumalo mayelana ngempilo ekamuyi ubaba uSamanyanga uOliver Mthukuthi. Kule muli eka baba uMthukuthi ngithi langalezo. Kuwe baba uMthukuthi ngithi hamba kahle. Qhawe lamaqhawe sohlangana phambili. Isikhathi sami sesiphelile, masidibane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lilami uMike Hove ngolwesibili Tuesday kusukela ngo-8. Uhlelo bese lugqiba ngo-9 PM. Abafisa ukuxoxisana ngami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3. Hayi isikhathi 2. Bye bye.
Siyabonga Mike kwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zika Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
ninjalo belikhona ke izulu kandaba endaweni zonke ke zomhlaba namhla ke sithethi ke sixoxe lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube. UMadube sijalo ukuxoxa laye konapha ke enkundleni kodwa abaningi alikwazi ukuthi uMadube uthethwe mbani. Sokuhlolisisa lamhlanje yikuthi kambe nxa wendele emuntwini ongasoke esintwini kuhamba njani? UMadube kunjani mama?
Ngiyaphila uMadube labalaleli njalo.
Hayi siyaphila kakhulu lamhla siyadaba ukuthi sikhulume lawe sibili siza ukuthi wena wendele ngaphi Madube?
E-India.
Singathi kunjani emendweni konapha?
Alright senke ngahamba ngakubona khona hayi. Alright, akula problem. Only kuphela ukuthi mawa ngumuntu omnyama lawo yabo usizo ukuthi usendaweni yabantu abangekho abamnyama but so kusiya ngokuthi lapho yendele khona abantu bangikhona ba-accepta njani abantu abamnyama.
Ye, so wafika wabaguqela khona ngale badini abamangalanga bathi umuntu lo.
Ye, awukuguqali isiko lethu labo. Isiko labo vele bayenza njalo so akuzange kungihlukumeze kakhulu but so kusiya ngokholo. Ukholo bona ngale they are Hindus thina singama Christian so nxa ukhuleka uyakukhuleka but bona bale ukholelwa lwabo abalalo bathangela problem lakho ngokuthi wami uyangisupporta mangisiye church siyahamba sonke siyekhonza sonke but ye owabo we sinto services hindu hayi abaforce omunye umuntu ukuthi ayenze isiko la uyenze into lawo obona ukuthi uyayenelisa uyayikwanisa njalo abakucontrol ukuthi njengoba usungiwakithi so kumele ufollow lona isiko lawo elisiyinto angizihambela nje echurch ngizikhonzele kuhle angina problem.
Ye, siyabona ukuthi nxa sokungena ukholo lwesihindu kulalokhu ukuthi umuntu engabhubha sokumele ukuthi kungafika eminye iminyaka sekukhitshwa sekugeziswa kwenziwa into ezinjalo akukho la khona ngale lapho owendele khona.
Hayi, ngale mina into engabona beyenza most ma umuntu ethe wadlula emhlabeni uyatshiswa athatha umlotha wangikhona yo uyafakwa kwenye indawo elulwandle ahambe umlotha uhambe la manzi but kuba lo munye umlotha omncinci I think abawugcinayo ezindlini ukuthi in some other time ngezikhumbuzo memorial babelokhu bekwazi ukuthi umlotha lano useglasini wawungukamntwanami onjani ovela ngabut the rest of umlotha yawuhambile lo lwandle but abantu babo bayabatshisa ababangcwabi njengathi thina esifaka umuntu kwi-box angcwatshe kukhofini bona bayatshisa then bese begcina umlotha.
Ye, esintwini vele bahle bethi lokho yikuloya phela ukuthi ugcina umlotha endlini njalo sutshisa umuntu.
Esintwini vela akuvamanga ukuthi sigcine umlotha endlini njalo sivele sikhula sikwazi ukuthi umuntu uyangcwatshwa ngokwesintu uyafakwa ebhokisini angcwatshe nxa esekhaya ibhokisi lingekho uyagoqelwa kuhle ngengubo ayenzelwe kuhle angcwatshwe aphumule. Manje labana-ke bayatshisa but labo bathile isiko abalijayeleyo ngoba umhlaba kula indawo leyana is too populated so yikho abenzela khonokho ukuthi balokhu bangabi ne-problem yokuthi bagcine kusuba la mangcwaba indawo yangikhonela abantu abaningi so ispace sezindlwa kula mboni ukuthi bangaba le space sokuthi kube le ndawo lapho kungcwatshwa khona abantu abathe badlula emhlabeni yikho be-opt ukuthi bachise ilwandle zabo ziningi bayayiphosele umlotha lwanelwandle uhambe la manzi.
Ye, labo malukazana labo bayatshiswa
umalukazana so ye bathi sokudependa ngokuthi uyakuthethwenga kodwa for nxa kuwumalukazane oyakhona ngale sikweni labo ye bayenza njalo bathise but nxa sokunje kunjengokwani laye hhayi kuyasomele ku-opta bakithi ukuthi bona bakhethe ukuthi bathise kumbe bakhetha njani but nxa uvele usuthethwe usungowakhonale so mbona engane babe sebezakhulumisana la badala ukuthi hhayi lifuna ukuthi sitshise kumbe lifuna ukuthi lizincwabele umntwanini but i-option embona engani balawo vele yiyo ukutshisa nzake mbona ukuthiwa uyangcwatshwa faka ukhofini.
Ye, ingxoxo yethu ibisimnandi kakhulu Madube, kodwa-ke ubona ngazani kuyisikhubekiso nje ongathi ngesihindu ngani ngani lokhu kuyahlupha lokunye okumnandi nje ngamafishane ngokushaya khona.
Hayi, okumnandi ngabantu labani esengike ngakubona most of them ngabantu abalothando abashiya they share into eziningi njalo they don't kill ukubulabulala inyamazana njengathi thina into esizenzayo ngabantu abalozwela abalothando so far ngabe le problem.
Awubone ke Madube, siyabonga kakhulu-ke ungadina kusasa Ntombendala.
Ngiyabonga kakhulu eduli.
Ye, lo-ke ngumadube unkosikazi Sakhile Liline ukhona ngale-ke kwele Botswana. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ngolivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube Lilale.
Khangela amanye amasi bayawagcina amasi
wawo. Siyabonga Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ntungameli, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhla kusile.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 verse ka-28 uPaul uyaloba lathi esithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nxa singene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlukuluzwa ekhulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lomonakalo siya khangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi kathi vele uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu usesishile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imini kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje yenzakele ngifunda okokuqala sinanzelele ukuthi siphila emhlabeni owileyo umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni kungangeni isono ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa izinto zonke zaba lodonsi lwesono phakathi kwazo ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu babesidala apha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningibelo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni kodwa-ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela iy'mpilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu ngakho-ke iy'mpilo zethu lazo zinjalo mnenye izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza-ke abalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli ithemba uNkulunkulu uyasebenza impilo yethu ifanana njengekhekhe siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda kuyahlanganiswa sawudo kuyahlanganiswa flower kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi ngakho-ke impilo zethu zisahlanganiseka amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekucineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bakhe
akuyiphethe mfundisi
ukuthandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle abantu abadangeleyo abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo siyathandaza ngegama likajesu ukuphosi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamise imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bami bebe ngabantu labo ababizelwe icebo lakho elizaphumelela ekugcineni siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa wanqoba izinto esisiphambano wanqoba izinto eziningi nalokhu abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo kamagama elikajesu kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
lami ngibonge kakhulu abalaleli inkosi basize
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
Siyabonga Ntungamili kwezemidlalo kesizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphatheleni ngalokho akuzwe emhlanganweni weHighlanders Annual General Meeting.
Iqembu leHighlanders liqhube umhlangano walo eliyiqhuba ekuqaleni komnyaka we-Annual General Meeting lapho abalandeli abathole khona indaba ezimnandi ezithi imizamo yenkokheli yaleli qembu yokuqeda isikweledi esibhekane leqembu leli kukhanya iyaphumelela. Kubikwa iqembu leHighlanders lenelise ukuba lihlise lesi sikwelede ngenkulungwane ezingamashumi amathathu. Lokhu kuza ngemva kokuba ukhethwe ukuba umgcini sihlalo weqembu lebhoso nyakenye uKenneth Mhlophe efunywe wagomela ngemva kokungena kwakhe esikhundleni wathi uzalwisa kanzima ukuqeda lesi sikwelede ebese sihahabela ukuyafika kusigidi samadola. Wake wasebenzela iqembu leHighlanders kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association uBrian Moyo utshayele ihlombe inkokheli yeqembu leHighlanders ngokwenelisa kwayo ukuphungula isikwelede lesi kanye lendlela umhlangano wanamhlanje oqhutshwe ngayo.
Lokhu ngokokuqala ngemva kwesikhathi eside ukuthi bethi hhayi lanxa bengavunanga bafake isivuno basifake esiphaleni kodwa abekwenzileyo ukuthi isikwelede sethu njengeqembu singaqhubeki siqonga sesiya phezulu. I think ngalokho sibatshayela ihlombe ibona ngani besebenze njengekomiti okwakuqala basebenze kuhle kakhulu ukuthi at least isikwelede singakhweli sisiya phezulu njalo ngani bake basizama besinyikinya ngemali ephosifike ku-30,000 ungani kuyancomeka lokho
namhlanje njalo kuphiwe ithuba labo abakhankasela ukuba ingxenye yenkokheli yeqembu leHighlanders abagoqela uModern Ngwenya kanye loLongweni Ndlovu bona abazancintisana bebanga isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weqembu kanye labathi uDonald Ndebele kanye loCharles Ndlovu bona abancintisana bebanga ukuba ngumphathi ingcebo ungwenya lwendebele bavele yibo abakade besesikhundleni njalo ukhetho lokudinga kuba ngobani abazangena lonyaka luzaqhutshwa ngeviki ezayo mhla zintathu kunyaka kanhlolanja. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilayo.